Linkuthazo iphume emhlanganweni walolu hlangothi owenzelwe esigodlweni seZANU-PF eHarare wokubonga umsebenzi kaMongameli Robert Mugabe ngesikhathi engumgcini sihlalo wenhlanganiso yomanyano wamazwe akuzwekazi le-Africa we-African Union. Oqale linkulumo ngophethe zemali kuhlangothi lwabesifazane beZANU-PF uNkosikazi Sarah Mahoka otshele lumbuthano ukuba kumele atsho uMnumzana Emerson Mnangagwa lapho ami khona. Wasola ukwenza kwephephandaba le-Herald Mahoka ethi kalisazakali lapho limi khona, wacela uMongameli Robert Mugabe ukuba abachasisele njalo kuba ngubani isikhulumeli sebandla ethi ngoba bedidekile ngokwenza kukanobhala jikelele egatsheni lwezokuhanjiswa kwemibiko uMnumzana George Jaramba. UmkaMongameli uNkosikazi Grace Mugabe ongunobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane lolu laye usole kakhulu ukuthukana kwenkokheli zebandla eziphoselana aqatha kuphuma lezindabeni. Okuyinto esekelwe nguMongameli Mugabe ngokwakhe laye gcizelela kulinkuthazo ethi kumele inkokheli ilandele indlela zebandla ukukhalaza hatshi ukuthukana njengalokho osekusenzakala.
Mupolitiko inyengo zepolitiko zandikuthi all right. Tona zikonzero zimwe zvikwiyi.
Kungamalunga epolitiko la engikhuluma ngawo. Sibonisane phezu kwezizathu eziyizo ezenza ukuba uZulu ebandleni abakhonone phezu ngokwenza kwethu thina inkokheli zebandla. Kukhulunywe ngakho, sizwe okuhluphayo okulungisiswayo kulungisiswe.
Umsekeli kanobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane lolu uNkosikazi Sandi Moyo laye ungezelele kulokhu kukhalaza ethi ontanga kumele balimuke bangaze bavuma ukusetshenziswa yile nkokheli ukufeza izifiso zabo njengalokho okwenzakale esigabeni seNkabazwe lapho mama bevinjwe ukugada amabhasi abeqoqwe libandla ukuthi baze ukuzomenzela amhlophe uMongameli Mugabe ngomsebenzi awenze ngesikhathi engumgcini sihlalo we-AU.
Singumsebenzi ukutshona behlukulu zabantu. Kodwa sithi baba, thina njengabomama, they will not manage. But I think this is not the right time. Time ya nas, they kukukoroteze hayi baba, ukuthi sikwenzela mhlophe, njalo sikubonge umsebenzi wakho omuhle, osenzele wona.
Wengeza ethi yena labanye abesifazane ebandleni, bengasoke balahla imuli kaMongameli, kanye lenkokheli emsekelayo.
Silawe, sizahamba lawe, lo baba, sizahamba lemuli yenu yonke, sihamba lani singabomama.
UMongameli Mugabe utshengise ukukhathazeka wakhe phezu kwezehlakalo zebandla, wathi kumele kuphele abalokukhonona benze kanjalo belandela indlela zebandla, hatshi kube lokhe bethukana emphakathini. Ngimele iStudio 7, ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.